Ugatsha lwemihloliso lwezimseke lubeke ukuthi impumela yemihloliso o-level yanyakenye yehlile ngesilinganiso esifika phose isikhombisa ekhulwini 6.8%. Ugatsha lolu luthi lokhu kubangelwe ukuphazamiseka kwezemfundo ngesikhathi sokuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Phakathi kwabafundi abedlula inkulungwane ezilikhulu lamatshumi ayisishiyagalombili 184,249, inani labaphumelele kwizifundo eziphezu kwezinhlanu baphezu kwenkulungwane ezingamatshumi amane lanhlanu 45,644. Iningi labafundi abangaphumelanga ngabasezikolo zemaphandleni. Umnumzana Grade Mpiro oyisakhamuzi Matobo uthi akumangalisi ukwehluleka kwabafundi laba ngoba ngurhulumente engaqakathekisi ezemfundo.
Akula ma-results lapho esingakhuluma ukuthi abantwana bapasile 0, 10%, 20%. Kusasa labantwana, ayikusasa labantwana alikho. Alikho okwamanje abantwana bafunda 2 days, abafundi bamva bemakisa kuphela ukuthi bakhona. Akufundwe ezikolo, hhayi, akula kusasa elihle labantwana. As long singaphansi kwalo uhulumende lo okhona lo we-new dispensation, hhayi, hhayi, lo ngani walanda uzobulala imfundo yabantwana, akula nto ekhona la.
Umnumzana Agent Moyo ongumqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emandebeleni uthi ukwehluleka kwabafundi bemaphandleni ukuqhuba izifundo zebulenjini ngesikhathi sokuvalwa kwelizwe kudala okungaphumeleli kwabo ezifundweni.
Amadlasi alonyaka abe phansi kakhulu ngoba abantwana babhala imihloliso bengazange belungiseleli. We are saying now education is not for all, is for the rich. Laba aba izinoti zazikwanisa ukuhambisa abantwana kuma-online lessons bekubhadala ama-extra lessons. So abadala bemakhaya abalayo leyo mali.
Ukhansila ka-13 eGaranyemba umnumzana Miklas Ndlovu laye uthi yadanisa impumela yemhloliso ye-O-level yalonyaka.
Impumela yalo mnyaka imbuku yokumangalisayo. Akulabuhle kuyadanisa nje kwenza wehlise le nyembezi. Akulanto enhle sibili impumela yabembi kakhulu. Nxa sikhangela sibili imbangela, lunalolu bhubhane olube khona, yilo lwenze impumela yehla. Kunjalo nje singakhohlwa ukuthi lababalisi labo khona lokhana ukungafundisi kwabo, bekhonona ngezimali. Kwenze sibili imfundo yabantu abethu yehla kakhulu ngoba bebevele bengafundi.
Uthi njalo ikusasa elizwe leZimbabwe iluvilibana ngoba abafundi abangaphumelelanga bengaba izephulamthetho okungadala ukuthi kungabi le ntuthuko elizweni.
I-human resource engabantu abethu ivele iwele egodini elinzima emgodini ongelamkhawulo. So ngibone engazani empilweni yabo yonke sibili abantu abethu sekukreatwe nje abantu abangelala msebenzi okhanya ikusasa yaleli lizwe ngenxa yokungabhasi kwabo lokuswela imfundo izaba semnyameni. Ngikhangelele nje ukuthi kuzaba lobugebengu obukhulu ngayo nale impumelo eyenzakeleyo yabana laba abantwana abangazange benze kuhle. Okwabo sebezakhangela imikude bakhangele nje konke le misebenzi yona le mibi.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Dawungana Ndoro uthi ukuvalwa kwelizwe kwe-lockdown yikho kudala ukuthi iningi labafundi lingaphumeleli ezifundweni. Uthi ugatsha lwezemfundo luzaphuma la maqhinga okufundisa ukuze abafundi bengasaleli emuva ezifundweni zabo ngalesi sikhathi sobhubhano lwe-COVID-19. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.